inengi labantu abakumpentsheni bakhala ezimathonsi ngoba imali abayiholayo ayeneli ukugada besuka emakhaya bezothatha lezo mali emabhanga asedolobheni. Inengi labo aliholi ngesikhathi njalo bavame ukulala belinde emabhanga ukuze bathole ingcosana abayabe bethe bayifakelwa. Umnumzana esincube uthi isizwe sesifile nya ngenkohlakalo, akumelanga kuvunyelwe okunje.
Isizwe sakithi sife saphela du ngenxa yekhorapshini, njengoba ubona nje ukuthi amapensheni yazi abantu asebethethe umhlalaphansi bebethwele nzima bengatholi izimali, kanti imali ziyadliwa yi-NASA, ziyadliwa yi-Ministry ye-Social Welfare eyiyo efanele yenze ogogo labokhulu lana basebethethe umhlalaphansi.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impensheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Sithe sikhitshelwa imali esizidoneta lapha ibingamayo khathesi asisaphiwa amayusa, besihola ama-$80 in usa, khathesi sinikwa ama-$80. Irethi yebhondi le-usa how much now? In fact, singathi thina ngemva kwalokhu kuvele thina ukuthi sesinikwa i-$1 kuphela empentshenini yethu.
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga incazelo kwabe-NASA lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama 3-4 years, sithole ukuthi imali asiyitholi, bathi siswayiphi i-cash vele kayikho. Kodwa into ebuhlungu kakhulu yikuthi thina sakhontributhele imali kumayusa lathi si-ill-treated, vele sibanjwa njengenyamazana angani zi-intruder, umuntu oyisigebengu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Seponare uthi ulusizi ngokulahleka nangokuchaphazwa kwemali enkulu kangaka.
Nana ukhuluma ngakana akusi imali yokudlala elahleka ngamadili alawulwa ungqongqoshe uPriska Mafumira. Khona noma nje kuyisenzo esingethu siye kulo hulumeni wenkohlakalo nokweyisa amalungelo oluntu kuyisimanga lixuku elithile likaZulu liqhubeka likhetha izanu yona inganaki izidingo zawo.
Umnumzana Oscar Nyathi uthi ibandla elibusayo alimanga lapha ekuhuquluzeni imali yabadala.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi antshontshele abadala izimali ezi abazisebenza nzima. Abadala basebenza nzima ukuthi bathole imali lezi, kuthi iZANU-PF iqhubeke intshontshe imali zayo isenza amabhizinisi ayo engaphathelani nalabadala. Abadala bayazifuna imali lezi, kodwa igovernment yeZANU-PF iZANU-PF still ayisoziyekeli kuntshontshe, izadala intshontsha. Hayi imali engaka, imali leyiningi kakhulu imali esikhuluma ngayo, wesingama-US dollar. Besicela abadala bephiwe izimali zabo.
Okwamanje unkosikazi Mufumira ulokhe evalelwe esigodlweni kulandela ukuphuma kwalolu phenyo ukuba achaze ukuthi kwahamba njani ngemali yabadala eyeNASA abangasayitholiyo emabhanga, njalo sebeyiphiwa ili-bond note hathi idola leMelika njengokuyikhupha kwabo besasebenza. Abadala abaningi balala emabhanga belinde ukuphiwa imali kuthi ngezinye insuku bengayitholi ngemva kokulala belindile. Abanye bavele abayitholi loba nje babebhadala kuhle eNASA. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.